Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Hola mugela Studio 7 ngensonto 15 kumfumfu 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngapi indukulo xa kuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Abathi baxotsheke lula ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxotshiweyo kumbe abayehlisiweyo ucabinet kapresident Mugabe ngabusakade bekuhlangothi ngokathi bacatshangele ukuthi basupporta uvice president Mnangagwa. Ngabo labo bonke bexotshekile uvice president Mnangagwa ehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele.
Lamhla kweziphathelane lemaphandleni sicubungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Okwangathesi ukuthi akulama affidavit abhaliswayo, ama proof of residence abhaliswayo, but so amareserve akungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusapho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngapi indukulo xa kuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa obika wayithwaliswe amagabha avuzayo umongameli Robert Mugabe lomkakhe ngoba besithi ufuna ukuthatha umbuso. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Esiqale ngokumbuza ukuthi umhlangano omkhulu oyiCongress yaleli bandla ungaqhubekela phambili ekupheleni komnyaka njengalokhu abakuqoqayo kambe kozala nkomoni.
iCongress lenxa iphumelela ingenza ukuthi kube lobuzimo obukhulu kakhulu hlangothini lakade bephitsheka ngokuthi uvice president Mnangagwa acine ethatha isikhundla sikapresident Mugabe. Ngibone ngani balungiselela ukuthi baphinde abasenza unkosikazi Mjuru baze bamxotshe kuzasa.
Abanye bebesithi umnumzana Mnangagwa kaxotshengi nje lula.
Ngibona okuqakathekileyo naye ukuthi baya befuna ukuthi bamkhiphe esikhundleni sokuba uvice president. Abathi baxotsheke lula balodubo olulodwa lokuthi ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxotshiweyo kumbe abayehlisiweyo kucabinet kapresident Mugabe ngabusakade bekuhlangothi ngokathi bacatshangele ukuthi basupporta uvice president Mnangagwa. Ngabo labo bonke bexotshekile uvice president Mnangagwa engehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele njalo angakwenza kanjani. Njalo amabandla afanele zami PF alomkhokheli one osowakhokhela isikhathi eside akatshiwo njalo ukuthi lokhu akwenzakali. Ongaxotshekile ula nguPresident Mugabe kuphela.
Kambe yona izanu PF ungabonakala idabuka phakathi.
Kunzima kakhulu ukuthi amabandla asebusile kumbe asahlale elamasupporta awo kwesikhathi eside adabuke. Angakhanye ngani ayadabuka phakathi, kodwa udabuka wakhona ngeke kuze kuphumelele ngoba abantu abaningi abasupporti ibandla efana lezanu ngendlela yokuthi bazimisele kunhlelo zebandla. Abantu laba bazimisele emuntwini njalo bakwazi ukuthi lo lamandla olesikhundla manje nguye olethuba lokuthi aphumelele kusiya phambili. Kunzima kakhulu ukuthi umuntu angaphuma ukubandla elibusayo ame ngaphandle kwalo abe seyakhela inye ibandla eliqinayo lisuke likhulelele liyanekade ekulo. Akwazi kwenzakala emhlabeni, kunzima kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngamabandla acatshangela ukuthi abusa ngamandla ngokudlwangudlwangu. Kungabe kuyisixwayiso esibi kakhulu nxa abantu bengakhuthaza uvice president Mnangagwa ukuthi azame ukwakha ibandla ngaphandle kwezanu. Sikhangelele njalo ukuthi ukhetho olulandelayo soliseduze kakhulu ukuthi athole ithuba lokwakha ibandla eliqinileyo lokwazi ukuthi abantu abazahamba naye ababemsupporta ngobani, ngoba bakhona abanye abazahamba naye abangaphuma naye kodwa besebenzela izanu bethinyiwe ukuthi bayibhildiza khona ngale.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe sixoxelaye esebhilithani. Namhlanje kweziphathelane lemaphandleni sicubungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Sixoxa lo senator walesi sigaba umnumzana Herbert Sinampande yena othi kufanele uhulumende aphenduke kulesi sigaba ezobhalisa kutsha abantu ukuthi bethathe incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Bafike eBinga but it was done yayenzwa ngesiphangiphangi baphalisa kakhulu because babengahlali isikhathi eside ku-one point plus amateam angikhona it was a team eyodwa from Tsunga usiyafike esinakoma so abantu ngababhalisanga abantu ngabadatanga isithutha abantu abaningi ngenxa yokuthi babetshela ukuthi babhadale izimali so babengale mali abantu abaningi but abaningi vele as we are on the ground we are prepared ukuregister ukuvota.
Kodwa abantu baluzwisisa yini uhlelo lolu olutsha ule BVR bayakwazi ukuthi kumele bebhalisele ukuvota kutsha?
Angeke ngithi bayaluzwisisa kumbe abaluzwisisa but ngenxa yokuthi sisegrawundini siyatshela abantu siyaba-explainela abantu sibacathisele ukuthi kwenziwani kwini okufunakalayo okwakathesi kuthiwa kulama-afidavit abhaliswayo ama-proof of residence abhaliswayo but so ema-reserve kungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusabhu.
Ngalibatshela khona ngalo iziphathamandla zikahulumende eBinga batshengisa yini ukuthi bengaphenduka lalolu hlelo kumbe khona lizalukhweza kuhulumende?
Siyake sikhulume ngakho e-parliament siyake sibatshele ngenxa kule question and answers siyake sibuze ukuthi kuyini ukuza kwenzakala kona bayasithembisa ukuthi bazabuyela esingakwaziyo kuqinisweni bazabuyela ebantwini kumbe hhayi ngalikukumbila ukuthi bantu baengi abo batabukezete esithupha bakatabukezete ma-birth certificate tuhambula fulumende ambukede babukedelwo bakabukezezike bantu isithupha ama-birth certificate tulikukumbila ukuthi bantu bonke abo balaminyaka isika kuma-18 years baziya kunembuke bayinje kuyobhaliswa tunoliwe kuma-stations akukathi ukwasikanya ukuthi bantu babhaliswa beni ama-afidavit tunokwasikanya tula ama-stempi akukomishina ukuthi i-commission of oath tulawo so tikumbira kuti musike kuma-stations okokubhaliswa kurejistra muzorejistra.
Lo ngumnumzana Herbert Sinampande usenator weBinga sixoxelaye ekhonale eBinga.
Asamben madoda siyovota.
Asamben madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachabeleland North, Lupane, East and West, eBinga, North and South, eMachabeleland South, eMzingwane, Matopo North, leMzingwane, eNsiza, Insiza, North and South, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembudzia, leGokwe Gumuni, eGokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Ma-election.
Inhlanganiso yebulawayo Upcoming Traders Association Vendors ithi iyakhulumisana lo council wakobulawayo kanye lohulumende ngokuthi abathengisa ezidaladeni bengaxotshwa njengalokho okwenzakala kwabanye babo eHarare. Asizweni okunenga lolu daba kungxoxo esiqhubele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Dumisani Ncube.
So sihleza phangisa thina njengoba wazi ukuthi ubulawayo is always clean, so thina sihleza hamba phambilini sazama ukuthi sichebisa ama-members ethu sacebisa lapho ngoba for the past 2 weeks besi-concertise anti nje sibanika ama-leaflet i-council lati association lezetaizenzele ukuthi kungakakhulunywa kungakaqalisi ngoba thina kasifuni ukuthi sibe labantu kodwa sifuna ukuthi abantu sifundise abantu ukuthi babuyele ezindaweni zabo.
Ye nxa usithi bebuyele endaweni zabo utsho lenzeyana abazinika ngumanisipala eziphandle kwedolobho abathi abazifuni baya kuvuma lokho.
Ayisho ukuthi zonke zingaphandle kwedorobho, ezinye ziphakathi kwedorobho kodwa kulezi ndawo like emall ungahamba kulobhengula mall bakhona abavele bethengisa khonapho kodwa nje abantu ukuthi besebethatha i-advantage sebengena lezi ndawo lezingayisizo lapho kumele bathengisele khona.
Balilalela yini babuyela endaweni zabo?
Problem isilayo ukuthi beze bexotshe kuqala eHarare basuke eHarare babuya kobulawayo. General abantu bakobulawayo bayalalela ngoba babekwazi ukuthi bafuna ukuthi bagcine idorobho labo lilishe. Manje labantu abathi bexotshwe eHarare babone kobulawayo kungavotshwa bahle babuya yibade sebesinika iproblem.
Lakhulumisana le council ngabo?
Ye, sikhulumisane labo yikho size savumelana ukuthi hayi singasebenzisa i-approach yokuthi sikhale sibophe abantu kodwa sikhaliseni sifundiseni nabantu. Singakhuluma ngabase-Highlanders Club. Sizama ukulungisa ukuthi konkona kube le ndawo zokuthi konkona kube le rank lapha okuzabuya khona imchova like imchova yenkaya imchova yenyathi itholele khonapho kwenzela ukuthi kubhuste ibhizinisi yabo.
Kodwa yona ibhizinisi iqhubeka njani njengoba sizwa kuthiwa kuvele akula mali?
Hayi, ibhizinisi akayimanga kuhle ngendaba yekheshi le ukuthi nje ama-members ethu amaningi impahla bazithatha phandle so ukuthi sithole i-foreign currency yokuthi yoda yikho kusithwalisa nzima but besinegoshetile ama-bank ukuthi sithole ama-swipe machines as an organization ukuthi konkona ama-members ethu la akwanisa ukuthi asebenzise i-plastic money labo merchant laba abanjenge-ecocashi kodwa sesiyingeje uminista wethu ukuthi lathi nxa kuyukuthi konkona kuloku kwe-allocation yemali njengoba lathi siwoda phandle lathi njenge-organization sinike ama-members ethu anike i-allocation nxa kuyukuthi konkona bazasebenzisa i-plastic money leyo kuthiwa siyisebenzise.
Uminista elimingeje leyo nguphi?
Ye, singeje umama uThembiso Nyoni ade sile meeting lo former finance minister but njengoba sokutshintshile izinto kutho ukuthi sokumele ukuthi konkona siyingeje lowo ngoba kwesinye isikhathi ngathengisa nge-eco cash imali yangikhona ukuthi uzuyithole kunzima ukuthi i-restock
ngoba abathathi yini i-eco cash lapho kodwa khona
endaweni eziningi like ama-market kabafuni ukuthi bathathe i-eco cash kuma-members ethu sicabanga ukuthi konkona nxa kuza-enforcewa yonke indawo nabanye kuma-government department bayala ukuthi bathathe khonoko so besingeje i-portfolio committee ye-budget ukuthi konkona baye bakukhangele khonoko nxa kuzasebenzisa i-plastic money bayisebenze ndawo zonke wenzela ukuthi imember yami ikwanise ukuthi konkona ingathengisa nge-eco cash nxa isiyathenga kumbe kwe-DG ama-fruitayo ikwanisa ukuthi yewoda so yikho kugcina sokusenza ukuthi konkona abanye abantu bathathe i-advantage sebethengisa i-cash.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla sebulawayo Upcoming Vendors Association sixoxela ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikamike hove we-studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa nomnumzana Gisti Ziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana nabontanga abakumsebenzi wokuthengisa impahla ezidaladeni abaphile eHarare abasebexotshiwe ezidaladeni. Gift, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Sabona unjani kutomanye
phi? Ah, thina siyaphila, siyaphila. Yini umbono wakho ngalokho okwenziwa nguhulumende wokubasusa ezidaladeni?
Lokhu kuyathengisela ukubana uhulumende nalapho ukuzisisa impilo ehlangane nabantu. Ungasikhangela-ke ngathi mina amathini amane kanhlanu 95% yabantu abatsha abanamsebenzi abaningi bakhona basemisaladeni ungananzelela kulamazwi akhulunywa-ke ngumphathi ntambo usaseningi mazisa ukuthi uhulumende useningisa ama-emsebenzi eyi-2.2 sithi khona laba abathengisa-ke ezitaladeni lokhu kuyathengisa ukuphikisana nokungazuzuzi kukahulumende mayelana nendaba zemsebenzi njalo kuthengisa futhi-ke ukuswelakala kwenhliziyo kumayelana nokuphila kwabantu ngoba uma abasha bengelala imisebenzi bengaphila kanjani ikakhulu labayo abagraduata emayunivesithi abangela imisebenzi okuyi abathiwe imisebenzi elithengisa-ke ezitakadeni.
Hayi, ngiyakuzwa-ke bhoti, isenzo leso siyathinta na amalungelo abontanga abathengisa ezitaladeni?
Uma sikhangela indaba yamalungelo abantu balawo amalungelo kuleli uma sikhangela isinsi ikakhulu number one ekuthi isidungu ye-movement njalo futhi nanzeleli ukubana-ke inxa i-preamble ye-2020 isithi wonke umuntu engumzimbabwe lulawo amalungelo ukuba ngaphi nangaphi njalo uvunyelwe ukuthengisa lokuthenga endaweni ayifunayo nale esitshenayo i-freedom of choice. Uma ukhangela-ke mayelana futhi lesimo esiselizweni ikakhulu-ke okuthi kwenziwa amapholisi ukuthi abantu kungabe uhulumende lona kuyinkinga ukukhangela indaba yokuhamba kwezimota landani, kepha uma ukhangela-ke indaba yokuthi abantu lalokho sekubiza kulaba abathengisa ezitaradeni sekuyiyo le abathi i-grave violation of human rights ekunyathezela abantu amalungelo abo ikakhulu uma sekufakela izindaba ezinjengokuphetha lokuhlukunyezwa kwabantu abathengisa ezitaradeni.
Ubona ngani kulo mehluko na phakathi kwalokho okwenziwa nguhulumende manje kokususa abontanga ezitaladeni njalo lokho okwayenziwa ngomnyaka ka-2005 i-Operation Mrambatswina?
Ye, lokhu sekuyikuripita kahle kahle-ke i-Operation Mrambatswina siphendulile kathesi-ke betageta amazwena ngenxa yokubana sikhangela-ke ukubana kusesikhathini sokuthi sisiya kujeda ku-national election. So lokhu kuyatshengisa ukubana-ke uhulumende setagidile abantu sevuselele uMrambatswina ngale ndlela yokuqeshanisana la mavenda edolobheni.
Lokhu kungaba kuyinto engathinta inotho yelizwe na?
Uhulumende kufanele ukuthi ekhangele ukuthi informal sector ingakhontribute kanjani. Ngumkhono umelizwe ayikhona ukubana kuqeshanise labo ngoba uma sikhangela i-economy yezimbabwe yonke i-informal akusela abantu asebenza imisebenzi. Uhulumende kuphela imizamo ekuthi abantu abathengisayo bengakhontribute kanjani ekuthithi kuthengiilizwe ayikhona ukuthi bana bezengathi-ke sebe ngama-enemy abantu bentereshi ezimbabwe.
Hayi, ngiyabonga Gift, bekuhle ukuba lawo kuhlelo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Siziba ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesidliwe nguMangoyi, olevalelisayo nguMike Hove. Masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kanjelo koko bethu babethethela amazwi sigcina amasiko
wenulamhla sixoxa ngesiko sibilekangazani alikaguquki eZimbabwe, isiko lokupheka. Kambe amadoda apheka kumbe kawapheki na ezindlini lapha eZimbabwe? Futhi sike sizwe-ke ubaba esixoxela namhlanje umnumzana Thabani Khumalo ukhona ngale kobulawayo. Baba Khumalo, kunjani?
Ngikhona kwasiweni njani?
Siphilile kakhulu Khumalo, singazi abantwana.
Hayi, bayaphila nkosi.
Ye, akutsho-ke sibili siyakwazi ngomdabu ubaba ukupheka ezindlini lapha babevele bengapheki lakudala. Babepheka nje nxa ukuthi kumbe kulo mtshado omkhulu kumbe kule mbizi ezinye ezifuna ukutshilwa ngamandla. Kodwa-ke ezindlini phakathi uhamba njani kulezi nsuku Khumalo?
Abantu abaningi abasasebenzi, sekungani amakhosikazi eyiwo abombambayo ayaqhapha aya ko-South Africa boBotswana beZambia besiyadinga ukuthi bazithengise. Yibo-ke abahamba bethele izinto lezi ezithengiswa emgwaqweni lezizakala kunalowo mazwe. Bese kusenza ukuthi-ke obaba basale bekhangele izingane ngaleyo ndlela-ke sekufanele ukuthi obaba labo baphenge. Yikho sosenza ukuthi umkhuba ukusideleza lawo uze lapha kweli lizwe ngenxa kakhulu yesimo somnotho. Kanti-ke ngemvana bekubhekiwe lokhu ukuthi amadoda abhekane nokwelusa noma lokukhangela izifuyo lokulandela abafana enkomeni. Kanti-ke kuye kwagukuka futhi ngidana kwalandela ukuthi obaba batholakala njengabantu ababasemsebenzini emafemu ehlezi emadolobheni, omama iofisi labo likhulu beliyilona leni elekhishini noma ukuhlala ekhaya ekhaya iziphala lamabele.
Yes.
Kodwa ke sobe kwaguquka njengoba nje.
Ye, masibona ke
kuma
ye, masibona ke kuba nosikhangele sibili nxa ukuthi omama behambile ye obaba bapheka kodwa omama bangaphenduka ngkhaya kambe obaba bapheka futhi
hathi bathi banazo ngoba ukupheka kwabomama kuphezulu kulabo kulo kwabo baba ngoba obaba ngabantu bokungukhwathisa ke kungasafuneka sebeni fake itwayi bafake sekunika abantwana kodwa ke omama bapheka baze bavuvuzele nezinye izinto ezithile okungamaphawudanyana okufakwa obaba abaningi abakuvukisa.
Kodwa asithi ke umama akuthole upheka ungathi
hayi nabonisebe kwamukela kodwa ke kakhulu omama basikhangela phecelezi njengamasae abantu abangamashapa noma abangapheki ukudla okuqondileyo njengoba ngishile ukuthi lokhu phecelezi boiling amadoda amaningi asebenza khona ukubhoyila abapheki ukuthi kube sezingeni labomama kumbe okufunwa ngomama kodwa abanye bayakuvumela nanxa ubonangani ukuthi abantu abesilisa noma abesifazane abangakuvumi ukuthi obaba baphele ngendlela ekukhangelele ngayo nanxa siyababona emahotelini njengoba uke wabuthinti ukuthi lendiza ezinkulu bafuna ukuthilathila kodwa bathilathila nje benikwa i-instruction ngabomama
ye kodwa-ke asithi umama okuzalayo akuthole wena uthilathila lapha kambe ngathini angeke athi ukuthi udlisiwe yini
lokho kuvele kuba segcekeni mama ngeke akuvume ngoba umdaka omdala lona bayakwazi ukuthi ezokuphingazela ezixhaseni labomama sokungabe udlisiwe sekungabe ukuthi usuyisihwaba sokungabe naye ukuthi vele usule mikhuba ezizizo engelani labantu besintini kumbe lapho ezibaba
siyakuza kakhulu ukhumala kodwa isikhathi sesiphelile valelisa uzulu baba
hhayi mashalo zulu ngiyalivalelisa bantu bakamzilikazi siyabonga.
Ye, lami nithathe ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uThabani Khumalo incwadi kwezamasiko esintu ebengikhuluma laye ekhona ngaleke koBulawayo. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKip Stube lilale.
Siyabonga Kips ngesizo esiphathelane lokholo silontungameli Inkomo weStudio 7.
Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje mbuye lo mbhalo okukhuthaza abalaleli bethu ukuba ngesikhathi esiningi siphila phakathi komhlaba lapho kulabantu abangasitsheliyo khona ukuthi bayasithanda kumbe isikhathi esiningi abangabongiyo ngoba isikhathi esiningi ngiyananzelela ukuthi sesiphila phakathi komhlaba ukuthi lo ungaze uncede umuntu kanjani usala ngesikhathi esiningi sokungani kawumncedanga. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi nxa abantu umhlaba wonke umbungalandaba lawe kumele sikhumbule ukuthi kulonkulunkulu osithandayo. Leli bale lithi uthando abantu abaningi sebekwazi ukuthi lisetshenziswa ngendlela ezenza ukuthi likhanye selilulaziwe. Siyakwazi ukuthi umuntu yathi entombini yakhe ngiyakuthanda kodwa kusasa akuvuke nxa esezithwele sesala. Kanti lukhona uthando oluvelela kuNkulunkulu oluqakathekileyo. ULuke chapter ka 3 verse ka 22 ithi yona ngesikhathi lapho uJesu ebhabhathizwa sibona uNkulunkulu esithi yena le yindodana yami engiyithandayo kuye ngiyayijabulela. Ikanti kulo John chapter 3 verse 16 ethi yona uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanika indodana yakhe. Ibala liyane lithi uthando ngesiGriki lithi lona ayi agape kutsho ukuthi luthando olungalamkhawulo olungamelela ukuthi omunye umuntu ayenze olunye ulutho kuwe luthando olungadingi ukuthi lona lubhadale. Uthando lwehlukene kuba khona uthando lokuthi laba abantu ngabangane kumbe uthando lokuthi laba njengabantu abathatheneyo kuphela kodwa sibona uthando lukaNkulunkulu uNkulunkulu olathi lona ufuna ukuluthela enhliziyweni zethu luluthando loluyana olungalamkhawulo njalo olungadingi ukuthi lubisele kithi into yokuqala uNkulunkulu ayikhuluma loJesu yikuba uyindodana yami ethandekayo kakhulu engiyithokozelayo ngazange aqalisa athi kuye uyindodana yami ezayenza izimangaliso kumbe uyindodana yami evela ezulwini ngakho uthando luqakathekile umhlaba nxa kulolutho umhlaba oludingayo luthando uJohn owokuqala nxa sibala ngale ncwadini zikaJohn nxa ebhala uthi yena into ezasehlukanisa ukuthi sazi ukuthi umuntu lo ngumzalwane basomzalwane kumbe leli libandla likaNkulunkulu basobandla likaNkulunkulu luthando ngakho ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza kulabo abalaleleyo ukuthi namhlanje engxenye ungabe udinge uthando kwezinye indawo because bona abantu behamba endaweni ezehlukeneyo bedinga ukuthandwa kumbe ukubonwa ngabantu bengifuna ukuthi ukhona umuntu ongakuthanda namhlanje ntambama njalo ongakunanzelela akubone umuntu lo uNkulunkulu uyakudinga ufuna ukuthi uthando lakhe luphile phakathi kwenhliziyo yakho luphuphume ukhumbule indatshana yendodana yolahleko ngakho uNkulunkulu nayo njalo
kuyiphethe mfundisi
siyathandaza abalaleli abavula inhliziyo zabo ukuthi bamkele uthando lukaJesu namhlanje yathandaza igama likaJesu ukuba abuJesu engakugcwalisa ngothando lwakhe akhulule imithwalo yonke uthole impilo entsha kuyuJesu impilo ephuphumayo ngegama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli bami beqhubeka iviki belothando lukaJesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda olivalelisayo ongontungamili nkomo
uyalandela umculo wensingizi othi zahamba intombi
Ya hamba intombi yami
ya hamba Nafana nidume Yahamba Nafana nidume
Ikalela
Kalela wantoma
Ayo
salaluba
Ikalela mina
Kalelinda neza
Ziyoti
Ziyoti mama uba
Yahamba
Yahamba
Ya hamba intombi
nafana nidumela
Ya hamba intombi
Ya
hamba intombi
nafana nidumela
Ikalela bo
Kalela wantoma
Ayo
salaluba
Ikalela ingane
Kalela ingane
zayo Ma
Dio ti mama uba
Ya hamba bu
Ya
hamba bu
Ya
hamba tu
Na sana ngipho
kulinga umlomo
Lo umculo wensingizi sithi yahamba intombi singakhohlwa ngabe sifazana abasemaphandleni lamuhla ngelanga le International Day of the Rural Woman ukuthi lilanga lokunanza amalungelo enu singakehlukani ngesikhangeli ebezihamba phambili iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xakuxaku kungqabangxoza eqhubeka kubandla leZANU-PF sicubungele ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga Ningakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noba i-text message kunombolo ezithi 202-465-0318. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngise-Washington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.